njengoba kulithembisa kwami ngeviki ephelileyo, siqhubekela phambili sikhuluma ngokwenzakala kulezi nsuku nxa umuntu edinga intombi. Silo mama lapha uNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe isizalwa nesezimbabwe esihlala e-Israel. Kugcina vele uvunyelwana ngesibangibhangi, vele akusela lokho kwabo ukuthi uyahlala iminyanga ezintathu kumbe ezine kube umnyaka wonke kulokhu ubalebaleka nje. Usithi
ngisacabanga kubo-Facebook lapha sokuyikho nje lokhu ukuthi umuntu ungena ku-inbox ucela i-phone number, umnika i-phone number, liyaqala liyaxoxa from there. Manje ngoba sokulala ama-video calls selingakwazi ukuthi lixoxe ngama-video call akubone na umbone, siyaqhubeka from there. Kodwa vele ngesikhathi samanje abantu abaningi ungathi ungabona vele intombazana ikunika i-phone number isuke isivumile, ngoba obhuti manje abasakwazi ukuthi bayakhombisa intombi ukuthi akulandelele. Ngokucela nje i-phone number, wena ma umnika i-phone number leyana ekuvingelela nje ecela kumbe izithombe umthumela, hayi vele labo sebesazi obhuti ukuthi hayi akusafani lakudala, usuke usisi evele naye esethandile.
Mhm, siyakhumbula kudala sibili lawo okwenza engxenye ukuthi hayi ngisacabanga kumbe into ezinjalo.
Le mahloni kelo kusasa ngamahloni ngendlela ebesikhuliswa ngayo ukuthi ngeke umfana vele ethi ukukhombisa ukuthi uvume khonapho, kuyabe kungathi ungumntwana lwana kumbe ongakhulisekanga kahle. Yayibona into yakhona? So ukwala lokhuyana noma lawo inhliziyo iyabe isitsho, kodwa kuyabe nje kuyinto lawo okhulu uyibona ivinosisi beyenza kuyaqhubeka kanjalo kanjalo. Kuyabe kungekho nje isizathu esitheni, kodwa amahloni nje ukuthi ngeke ubhuta vela athiya kukhombisa namhlanje uvume khonapho khonapho. Bathotosisi bethu labomama bethu labo bedlule khonapho, umuntu bevele engakhonjwa khonapho njengalokho okwenzakala manje.
Aye, isikhathi sesindliwe ngumangoweni. Thatheleli ithuba ukuthi mbonge uNkosazana Vivian Nomalanga Bhebhe. Siyabonga kakhulu Mabhebhe, ungathina kusasa mama.
Ngiyabonga kakhulu baba, dubube nelanga elihle nabalaleli.
La kube njalo mama khona ngapho.
Okay baba, ngiyabonga.
Hayi, abadala bathi ongapheliyo kuyahlola. Asihlanganeni njalo singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Siyobagcina amasiko wabo, elo manyama bayawagcina amato wabo. Owawusenziwe mandu, owawusenziwe abadala, kwagcine
ayawutshela bathi salulande,
salulandela
Salulante,
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 la
yo no.